Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilabulela ku Studio 7 ngesonto mhla 23 kuzibandlela 2022 uKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje, kuyaxoxozela ukumalisa kubandla leMTCT. Olukusenzana tokozani kuphe othi ucela ukusekelwa ngoZulu.
Iparty yona le iqamuke phakathi. Kwaba lelinye ihlandla lapha nakwaba lelinye ihlandla lapha. So akule linye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezivikela umkhuhlane weCOVID-19 noma lisehla inani labantu ababanjwa igcokane lecoronavirus kule Zimbabwe.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa.
Umculi oludumo uZack Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare.
UZack mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana.
Sizakuthulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ngokuzokuzela kubandla leMTCT ulandela okwethulwe ngukosazana Thokozani Kubeni ngolwesihlanu. Wobike ukuba nguye osekhokhela ibandla leli ngoba umnumzana Douglas Monzora uzixotshisile kulo ngokuthi ukhokhela ibandla leMTC Alliance. Abantu balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Ngesikhathi uMonzora esithi lokhu egokhela ibandla leli ngoba wamiswa uMakhube okwesikhatshana uba lilunga leMTCT ngolwesine. Ubathabele masuku usajulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMakhube uqhubekela phambili esithi uxotshe uMonzora ngenxa yokuthi ulobe incwadi evikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba nguye osekhokhela iMTC Alliance. UMakhube uthi ucela abantu bamsekele. Njalo uhulumende ledale lephelamende bengangeneli kulolu daba.
Iparty yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla lapha nakwaba lelinye ihlandla lapha. So akule linye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngiseparliament, ama MPs azaqhubeka eseparliament. So yikho kumele kube khona, yikho libonile. Ngizama ukucebisa amanye amabandla, ama political parties. Ngacebisa le parliament njalo. Ngacebisa le Ministry of Local Government. Ngacebisa le Ministry of Justice ukuthi siyalicela bakithi. Alike niyekele ukungenela indaba zethu. Iparty leyi isiqhamukane phakathi. So kumele ukuthi khona listrite ngendlela efana nayo. So yikho esimukhangeleleyo and sizahlala separliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siya represent amaZimbabweans. Ngithanda ukuthi ngibonge ama members ethe MDC lamaZimbabweans zonke njikelele. Ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni. Ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweans amahle. Linginike ithuba ngilisebenzele. Ngenze lokhu nami ngikukwanisayo.
Kodwa uMonzora uthi uMakhube wenza ukungekho emthethweni njalo usemisiwe okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leMDCT. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi abantu ezabelweni eziningi basekela uMonzora. Uthi uMakhube udlala ngabantu.
Cileke ukuthi ama provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni kuExtraordinary Congress ka 27 January njalo lokuthi basasekela iconstitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla njalo bakuveza sobala ukuthi ukobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namhla uMamukhuphe wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
Umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMakhuphe uthi abantu abaningi bayamsekela.
Cileke ukuthi ama provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni kuExtraordinary Congress ka 27 January njalo lokuthi basasekela iconstitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Use parlamente nje namhla uMamukhupe wangena endaweni ka Makhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParliamente.
Lokho kusekelwa njalo ngumnumzana Lungani Ndebele, unobhala webandla leMDCT kobulawayo, wathi uMakhupe ulandele isisekelo sombuso webandla ngoba kuyikho abakuthembisa uZulu.
Ngifuna ukubeka kube clear ukuthi khona uMakhupe kaphumanga ndawo kumbeforme ifaction umbinjani. Kulabanye bethu abaphumileyo endleleni yesisekelo sombuso. Thina ke lo mama uMakhupe into esiyibone ingafanelanga ukuthi siyenze ngoba yonke indlela esilwa ngayo ku-politics zakulwa ngendlela esemthethweni. Ukuthi silandele labana abantu sebephumile kuthi ukuthi ibandla liyabe lingaseyilo ibandla ngoba ibandla lilezinqumo zalo elizisebenzisayo.
Unkosikazi Wayne Fuyane umhlali wakobulawayo laye usekela inyathelo likaMakhupe.
Isinqumo esenziwe umama uMakhupe lesimna ngisibona siqondile kakhulu ngoba nxa sikhangele kuhle ukuthi lathi khathi esemhlubulweni lo weMathebeleland sibe lenkokheli evela kithi ngapha kulokuthi sibe sibuswa ngabantu abavela kulwane omunye umhlubulo ngoba nxa sikhangela even lezinto nxa zisenziwa kuyabe kulobandlululo. And njalo futhi okunye kuhle ngoba umuntu wesifazane isikhathi esiningi umuntu wesifazane uyeyiswa usekela ngoba lokhu kuyabuilda i-women empowerment. Kungaba kuhle ukumbona sibili esiba ngomongameli sibone ukuthi khona ilizwe leli yena angalithuthukisa alifikise ngapi.
Kulabanye abasola okwenzakala kubandla leli, omunye wabo ngumnumzana Mlamuli Sitsha.
Isenzo sikamama uMakhupe asimangazi ngoba wakhangela even ukukhuphuka kukaMonzora ekubeni abe nguye umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT. Kwaba khona kuba lengxabangxoza lapho mama uMakhupe ayesala khona ukuthi unqotshiwe langa bekuvele kulobudlwangudlwangu obukade bukhona. Kodwa kuphinde kusithengise njalo ukuthi ibandla eliphikisayo ele-MDC libandla elingahlelekanga, ibandla labantu abathanda ukuba yibo ababusayo. Kutshengiseka ngenxa yokuthi silisplithe kaninginingi njalo angiboni lisiba le-future kwezombusazwe eZimbabwe.
Kulabanye njalo abasekela uMonzora. Umnumzana Thulani Khumalo, umhlali wakobulawayo, uthi uMonzora nguye owakhethwa ngabalandeli bebandla leli.
Sahamba eCongress kwabe kuphuma ukuthi uDouglas Monzora nguye onqobileyo ukuthi. Kodwa ke singathi akhangela siyabona ukuthi kulezinye izihwabe ezisuka zibe khona ezabe zifuna ukukhokheli zingafuni ukuthi zivume impumela yokhetho. UDr Khuphelayo sethe uswebulelakhe ibandla wabhazuka waye leceleni. Lokhu kuyingenxa yokuhwaba lokungafuni ukuvuma ukuthi omunye umuntu lakho ukuthi anelise ukukhokhela. Thina silokhu sibona uMonzora enguye okhethiweyo ngoba nguye waphumayo eCongress enqobile.
Unkosikazi Bethi Thwala, umsekeli kaMgcini Sihlalo eMathebeleland North kubandla le-MDCT, ukhiphe umbiko wokuba abavumelani lesinqumo sikaMakhupe esokuvula elinye ibandla le-MDCT. Ubeke sobala ukuba bami lo Monzora sebexabana esabelweni seMathebeleland South ngokwenziwe nguMakhupe. Ezinye izabelo kubikwa ukuba zisekela uMonzora loba kukhanya engani kulabantu abasabalalisa imbiko yamanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Uhulumende wakweZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba beqhubekele phambili belandela isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lisehla inani lababanjwa ligcikwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. UDokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uZulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amabili 218 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Uzulu yena lanxa esithi uyakuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza. Sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hey ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abanengi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu banengi kakhulu lapha abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho ikakhulu thina lapha esidayise ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapolisa ayasihlupha, i-city council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala koBulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Uba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa yokuthi asela lutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini, lokusebenzisa amafoni bebala, besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqhakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physically education.
Kodwa eyinye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uzulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yenza njenge flu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but asikatholi ukuthi ingatritwa njani, awukabi le treatment. So into esingaba khona ukuthi abayenelisa ukuvaccinatewa ngabahambe bavaccinatewe ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 so wabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,292 usukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu lenguqu leComoros liselisele lingelabonozinti kulandela ukuhlaselwa kwababili umkhuhlane we-COVID-19. Kulabadlali abalitshumi lambili 12 abaphathwe umkhuhlane lo kusukela izolo. bagoqela onozinti ababili. Unozinti wesithathu ulimele. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Amasosha alwisana enkambeni ezijiyeneyo leBurkina Faso loba uhulumende esithi lokhu esembusweni. I-Reuters News Agency ibika ukuba ukulwisana lokhu kuqale ekuseni namuhla. Akwaziwa ukuba kwenzakala nikolo manje uhulumende. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebevumele amanye amazwe ase-European Union ukuba ahambise izikhali kwele-Ukraine elilakho ukuhlaselwa ngele-Russia. UBlinken uthi kukhanya engane ele-Russia selilungisele ukuhlasela ilizwe leli lisenzelwa ukuba lingangeni kwinhlanganiso ye-NATO. Umongameli Joseph Biden wakwele-Melika uthi ele-Russia lizimisele ukungena elizweni leli ngenkani. Ngakho-ke ele-Melika lizaphindisela ngendlela ezwisa usizi lokhu kungenzakala. Soku isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzile mandla. Nina ubaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu kunangale ke kosivalo enkayi ngokubikwa kwesisu. Ye sacina ke sixoxa ngokunye ke okutshiyeneyo ngeviki ephelileyo. Akuqhubekele phambili utshela abantu ukuthi kuvele kuhamba njani kumota baloli.
Ekubikeni kwesisu lapha, phezu kwembuzo esesivele sayibetha eyayibuza inkazana ngabakwabo ngalo mthwalo, khona futhi omunye ababewubuza. Babebuza ukuthi pho kuyini olakho owakuphiwa ileli jaha okubonisa obala ukuthi liyathandana. Kwakuqakathekile lokhu kuphela ngoba nxa basebefika khona ngale kwakungafiki kupho kuba nguyeye nje. Kwakuqala kubuzwana imibuzo, babebuza zazibuza izalukazi ngoba kwakuhlangana phela umndeni ukuthi liza lapha nje lalo mthwalo lisithi ngowalapha ekhaya, kuyini elikuphetheyo okutshengisa obala ukuthi leli jaha lalapha ekhaya yilo umnini walo mthwalo. Sebeza kukhupha ke lokhana ababuye lakho inkazana eyayibatshengise khona. Kungaba isithombe saleli jaha, kungaba kumbe ithayi yaleli jaha, kumbe nje okunye nje ababe bekunikele okutshengisa ukuthi bayathandana.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Singene. Okunye ke
kuza kuthi ke lokhu sokukhutshiwe kwabekwa phambi kwabo abakwabo kajaha khonapha enkulumeni, hhayi hayi zizwa ke sokuvuyelwana, hayi nguye sibili, hayi anti mfana nguye, hayi yini sibili. Kuyabe sokulobufakazi. Sokuza kuthi ke khonapho nxa sekunjalo, yona leyani imbuzi esikhulume ngayo okucolwa ngayo lo mthwalo yayithathwa khonapho isiza kulawa ifike imiswe phambi kwexhiba lapho begxabe khona. Sekuza kuthi lowana kumamkhuba aphume ayikhangele ahlale phansi njengoba bengumama ayikhangele ukuthi yimbuzi eyiyo yini abayifunayo. Kwakungafuneki imbuzi enduna engathenwanga, kwakufuneka intondolo. Kungaze kuthi lilethe imbuzi engathenwanga yayihlawulwa futhi ukungathenwa kwayo. Nxa yayingensikazi kwakungafuneki ukuthi ibe yimbuzi emithiyo. Nxa ke konke lokhu sokuvunyelwa ukuthi hayi imbuzi ilungile sibulawa ke sokusweyona, lani mkhuba esike sakhuluma ngayo. Kuza kuthi nxa sebebiziwe laphana sebebizela ukuthi bazegwetshwa yomthelo babe bewuvumile. Babefika khonale bagwetshwe ukufohla umuzi abaye babesithi inkomo, bagwetshwe idamage inkomo futhi kwabanye. Sekwenzakele konke lokhu kwaqedwa yona ngedamage, sokuza qaliswa ke ukubizelwana ukangaziwe ukwenzela ukuthi phela nxa esegwetshiwe wakhupha idamage, wakhupha ukufohla umuzi, wakhupha ukufohla umuzi, wakhupuka ngazwelwana usengumkhwenyana ogcweleyo usezahlonitshwa ke lapha ekhaya unxa efikile omamazala bakhe bagaxe amalembu bagaxe imigaxo sebe mhlonipha ngokugcweleyo.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje. Besilobaba u-Elijah Singene Mpofu kuna ngale kosivalo enkayi. Sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sithangane bazalwane sowezaleka enkosini. Njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka, silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le labo kwaphiwa khona iziqondiso kumose lo-Aaron eGibhithe, njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12:1-5. Namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5. Iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye ngilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uqhwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni, baza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuhle ke lokho ngobana uyabe ulethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile, ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo. Uyabe lawo ulethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho. Into enhle leyo, ngenye indlela kuyabe kuyikukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho ozakulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina. Kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici, kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza. Uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka. Nxa mina ngibala indaba le, yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi. Indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha. Njengoba umnyaka wedlule, ziningi izinto ezinzakeleyo, kuningi esikubonileyo, okunye kwakhona kusingcolisile. Yikho ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa, kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambulukileyo phambi kaNkulunkulu nabantu. Into ezedluleyo kazedlule, lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu, njengemuli, njengomphakathi, njengesizwe lapha esona khona. UNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka, uyasinika ithuba elinye kuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici. Nxa zikhona izinto ezenzakalayo sivumene ubana zenzakala, kazisale khonale ku-2021 ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici. Nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye, zichiye emuva. Ngesilungu bathi start on a new page, kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili ubonakala ukuthi ngiqalise kuhle. Ngokuba umuntu enyama kungenzakala ukuthi uphambanise, kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici. Kuqula inhliziyo yakho ikwenza ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo, njengoba uthi undlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini. Asikhuleke uNkulunkulu, busisa inhliziyo zethu, sikhohlwe ngokudlule ngoba uyasixolela wena. Sikhangele phambili, siqalise umnyaka singelasici.
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Wenze midlalo obe ngumqeqeqi weqembu leZimbabwe Warriors uNomeni Mbapheza uthi nguye okumele ediswe umlando wokwehluleka kweqembu leZimbabwe Warriors emidlalweni ye-Africa Cup of Nations elokhu iqhubekela phambili kwele Cameroon. IZimbabwe Warriors yanqotshwa liqembu leSenegal lele Malawi kusibaya seGroup B. Iqembu leli selibuyele ekhaya. UMapheza utshele iStudio 7 ukuba kwehlule eCameroon, ngakho ke ucela abantu bemxolele ngokwenzakale emidlalweni ye-AFCON. Umhlabeleli obelodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla emathuneni eWarren Zills Cemetery eHarare. Abantu bedlula ikhulu baphelekezele uManatsa, wacula ingoma eziningi kakhulu kusukela ngama-1970s. Umlondolozi Zindlovu usejolana lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulume kungcwatshwa uManatsa bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Umfundisi Enoch Tigere owezayoja uthe uManatsa ubesebenzela uNkulunkulu.
Ndingazizwa ukuthi mangumo anokusha. Wafunda ukuthi amaphethelweni kuqakathekile. Mapheze serayita baba Manatsa anokosha. Ukugqiba okwenza ubaba uManatsa kumkhoba kuqakathekile.
Unkosikazi Maudi Mahlekete omunye owahlala loManatsa inkitha kobulawayo uthi nguye wacela uManatsa ukuba abe ngumfundisi wezayoja.
Into yanzakala ngokuthi wayedlala lobaba lomkami benatha bonke utshwala. Benatha bonke utshwala isikhathi sakhona soneso ngure. Waye benatha sibilo kokuzwayo. So mina ngokuthi mina ngakhulela ezayoja ngayenda lomkami umama salam laye wayemzayoja. Uzathatha amadoda kaneyngane ngakhulela kuyabashuma. Kodwa ngalokhu lokhu ukuhlangana kwabo ahlangana benatha utshwala kubhudeki umntaka ngabhudeka amaye Manatsa sihlala eBarlington Court etown emayadini. So wathiqalisa ukubuya endlini yami lokhu ekhuluma lobaba wayemuntu ehlupheka kanti yabo. So mina inhliziyo yami yalokhu izokuthi ngiyitshumayizele lo muntu. Kodwa sesangena into i-church eziningi sangena i-church ezizele ukuzenze twani postoli wathi hhayi ama-church lokhu ngiyinyitho. Kodwa inhliziyo yami yalokhu ngibakhulekela ngenze ukuthi laba babekwazi uNkulunkulu ngoba into yayikhona ukuthi babe sebehlupheka okokuthi vele bengasela yisho ukuthi thina sasitho baba singaholi imali sibathengele igrosari athi sibanika.
Umholi wenhlanganiso ye-National Arts Council uMnumzana Nicholas Moyo uthi uManatsa wabambanisa uZulu.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana ehlabelela amathimu ebhora. After that ngimazi njengomuntu ole passion nge-transformation ye-industry yama-musician ukuthi be professional. Ube passionate yena ngokuthi abantu ngabe babambane bayekele ukufocusa on amabizo ngoba abantu abatsha ama-musician bathanda ukuthi kuthiwe mina yimubani.
UManatsa wazakala ngokuhlabela ingoma ezintathu ezadumayo zisekela i-Highlanders Dynamos leCapes United. Uchiye unkosikazi Stella Manatsa abantwana abayisithupha labazukulu abalitshumi lane 14.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTCT olokhu sezana Dokozani Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu. Abasekela uMnumzana Douglas Mozora bathi uMagubhe wenza ongekho emthethweni. Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalenisayo ngoGibbs Dube.